Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Imbukiso le isiphathisa njengoba iyasiphathisa ekumanyaneni, simanyana sisebenza sindawonye labanye sisebenza la. Ilizwe engingalitshoyo kuzulungela ukuthi kasibambaneni sisebenzele ndawonye ukuthi sithuthukise ilizwe lethu.
Inhlanganiso ezisebenzelana labaphila lobugoga ziphatheka embokisweni wamalanga amathathu owe-Disability Expo owenzelwa e-Africa Unity Square eHarare.
Ngoba mina lobaba uSansolo owe wakhe noSilapandi sike sawubanga sibili umsindo sasazinga khona ezinara kulokhokhelayo okuthiwa nguchitukutuku.
Amalunga edale lephalamende athi uhulumende useze wabanika imvumo yokuthi bengabhadali imali edingakalayo nxa bedlula intungweni zama-toll gates njengoba isikhathi esiningi beyabe behamba ngomsebenzi waleli dale. Unkosikazi Michelle Obama ugqiba umhlangano wabasakhulayo beyali ngenkuthazo yokuthi bancedisane abesilisa labesifazana ukuthuthukisa nokutholisa abesifazana amathuba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezisebenzelana labaphila lobugoga ziphatheke embukisweni wamalanga amathathu owe-Disability Expo owenzelwa e-Africa Unity Square eHarare bebukisa eminye yemisebenzi yabo ngasikhathi sinye bekhankasela inkokheli lozulu ukuthi aphathise emsebenzini yokuthuthukiswa kwalaba bantu ngokugcweleyo. Intathe yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumbukiso oqoqwe ngabe ofisi ecebisa umongameli kundaba zobugoga elizweni ngowesibili lokhu waqalayo nyakenye njalo ungenwe izinhlanganiso phose zonke ezisebenzelana labaphila lobugoga. I-Studio 7 ikhulumisane lezinye zalezinhlanganiso okubalisa elodumo eyedaniko project etholakala emasasa eHarare. Unkosikazi Esther Magenga ozalelwe eGogwe uphila lobugoga njalo useleminyaka engama-22 esebenza khona edaniko ngemva kokuba etholiswe imfundiso yemisebenzi yezandla okweminyaka emithathu kusukela ngomnyaka ka-1988. Uthi kunje abagogekileyo laba bephatheka kumisebenzi eminingi okubalisa ukuthunga impahla, basebenza njalo bemanyene labenkampani yebhatha njengoba bethunga labo izicathulo.
Sengisedaniko ngaba ukuthi sengifunda okuningi. Ngathaba sibili bengakwazi ukuthi lami ngizakwanisa ukuthunga mina. Ngithi ngabona umshini ngisuvalo lungitshaya ukuthi kambe mina ngenza lokhu ngithunga isigogo, ngithunga isikhwama lesi. Ngabona hhayi bangifundisa sibili ngaze ngajabula sibili. Ngibona ukuthi yimi esenginyathela umtshina sibili. Ngezwa ngithokoza sibili empilweni yami lakathesi. Umuntu engathi ngifuna ukuthungelwa lokhu kuyanceda.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngumnumzana Ruben Wichi, yena ophatha umsebenzi wokuguqulela ingwalo kulimi oluzwisiswa yilabo abangaboniyo olwe-braille enhlanganisweni ye-Dorothy Duncan. Akaboni umnumzana Wichi oleminyaka engama-28 yokuzalwa. Uthi lokhu sekungowesibili inhlanganiso yakhe iphatheka kulo mbukiso selokhu wasungulwayo nyakenye.
Imbukiso le isiphathisa njengoba simanyana sisebenza sindawonye labanye sisebenza la. Kasibambaneni sisebenzele ndawonye ukuthi sithuthukise ilizwe lethu.
Lumbukiso ungenwe njalo zinhlanganiso ezivele ngaphandle kweHarare okubalisa eyeKukura Ishungu Institute okuyinhlanganiso eyasungulwa ngomnyaka ka-1984 eMarondera ngenjongo yokuphathisana labazali kakhulukazi abesifazana abalabantwana abaphila lobugoga obehlukeneyo okufana lalobo unkosazana Rebecca Tabengwa alabo njengoba engaphilanga kuhle emzimbeni. Ukhuthaza abazali uTabengwa ukuba bangaze bavalela ezindlini abantwana babo abalobugoga ngoba kuyikubancindezela. Lokhu kugcizelelwe njalo ngumnumzana Lloyd Jarabaza osebenza ngokuzinikela kungelambadalo wobuvolontiya kule nhlanganiso ethi ngoba kuphathisa abaphila lobugoga laba ukuba bathole indawo lapho bahlangana khona beveza ubuciko labo njengaye wonke umuntu. UJarabaza uthi uZulu weMarondera laye usevuleke ingqondo ukuba abaphila lobugoga laba labo kungabantu abanelisa ukuphatheka kumisebenzi ehlukeneyo. Ukhala ngosizo kuZulu labamankampani lwemitshina yokulungisa leyo mpahla abayilungisayo okufana leyokulungisa amaputi leyokuthunga athi kuzaphathisa ukuthuthukisa abaphila lobugoga laba. Unkosikazi Tabeth Sibanda onguyena superintendent kule nhlanganiso yeKukura Ishungu Institute owaqala engumbalisi uthi ukusebenzelana lalaba bantu abaphila lobugoga kumvule ingqondo wazwisisa ukuba bangabantu labo njengaye wonke umuntu elizweni.
Abantwana abasisupportayo kakhulu ukuthenga ama products ethu la ngabantwana be Monte Cassino le Peter House. Sithengisa ibox ipacket yethu yama freezes nge $2.50. But abantwana lo bathi hayi mina ngathenga kumbe nge $10 kumbe nge $20 ngoba angilandaba ukuthi kulama freezes amangayi kumbe liyenza imali. Kodwa ngikhangela umuntu okubona kunzima ukuthi ayenze ilokuzeni imachine ha babuye about a month ago Interact Club besithi Mrs. Banda sifuna abantu abenu basifundise ukwenza amadomesi ngoba tina vela sila disability kodwa angikwanisi ukuthi ngiyenze into njengale. That's the spirit that we want ukuthi ba accepte ngema communities abo.
Uphela ngolwesihlanu lumbukiso njalo ubikwa uzavulwa usemthethweni ngolwesihlanu lunye. Ugxile kakhulu kundaba zokuthuthukiswa kwalabo abaphila lobugoga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.